udubo uhulumende engafuna ukuthi alukhangele ukuthi ilizwe lebi lisebunzimeni obe foreign currency. Asizuzi foreign currency eneleyo ukuthi senze esiwufunayo. Uhulumende alishilo business lakhe elokuthi yena afuna amakhampani esenze konke. Kumele kube namabusiness enza lokho hathi uhulumende. Okusabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende abo-GNB, abo-Zinara, ama-Paracetamols, abo-Telone. Ule corruption emangalisayo, ule corruption esabisayo. So, ingaba indlela na eyokuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi-corruption, ama companies angabuya sibili siwabone kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e profitable iZimbabwe kathesi isiguphe ngamadolo izinara kule corruption esabisayo siyakwazi ETMP ufuel singathi i-economy yonke igcwele i-footprint e-corruption ye-government. Aloba ngimuxwayisa upresident Mnangagwa bengizamtshela ukuthi achiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi iZNPF ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi akuboni ukuthi ungaba lempumelelo lapha elizweni bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.